ekhuluma emhlanganweni owenzelwe edolobheni leChinoyi owake waba ngumphathi ntambo wabalwa impilaba umnumzana Christopher Mchangwa uthi umhlangano lomgabe umqoka njengoba kuyiwo ozakhomba elakusasa lelizwe kanye lelebandla elibusayo leZANU-PF. Umtshwanga uthi abalwa impilaba yibo abenza laba khona ibandla leZANU-PF kanye lokusabalala kwalo elizweni, ngakho umgabe angeke abalahla lamhla okuyikho okubangele ukuba khona kwalomhlangano. Umnumzana Thabiso Njovana, isakhamuzi semzini weGlenlawn eHarare, uthi lomhlangano ubizwa ngumgabe nje esenanzelele ukuqakatheka kwabalwa impi yenkululeko laba empilweni yakhe kwezombusazwe.
Usenanzelele ukuthi ingxabano ebekhona phakathi kweZANU-PF lamaOVET ingakwanisa ukuthi ibuye ibe iphambanise ikampeni yakhe ngo-2018 esefuna ukuvotelwa, ngenxa yokuthi singakhangela ukuthi lona ibandla leZANU-PF bese lile amanye ama-faction anjengabo People First, even OG40 labo Lacoste abakhulunywa ngabo labo. Singakhangela ukuthi People First labo khona ngale kulabantu abalwa impi enkululeko.
Lokhu uNjovana yethi usekwenza ngoba esenanzelele iphutha abeselenzile, njalo kuyibo abathembileyo ukumncedisa ukudinga usekelo ngokwethusela abantu ukuba bamvotele ngokhetho.
So kulula ukuthi amanye ama-OVET angani kasathabi into ezenzakaleyo kuZANU-PF ukuthi ehambe kwamanye amaphathi. So lapha ngibonani indlela yokuzama ukuba ncenga bebuye eduzelayo ekwazi ukuqakatheka kwama-OVET ekuvoteni.
Kubikwa sekulamaxuku amabili ebandleni leZANU-PF abangisana amandla okukhokhela kanye lokuzithatha intambo zombuso lapho uMongameli Mugabe esengasekho esechiye leso sikhundla. Elinye lalamaxuku likhokhelwa ngophethe isikhundla sokuba ngumsekeli kaMongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa, elaziwa ngelokuthi yi-Team Lacoste, eliyilo elisekelwa ngabalwa impi yenkululeko laba, kuthi elinye ngelaziwa ngelokuthi G40 elibikwa likhokhelwa ngomkamongameli unkosikazi Grace Mugabe. Ngimele iStudio 7 ngiseChinoyi, ngingumevisi Gama.